bud interesar le shi joba de gele kurmenute yena buzasha fonele kumpe de Russia afonele president de Ukraine so nezinye indlela yena ifadiyana kathi piwa Ukraine America ngokutsho wabe ukuthe imali enkampuni ngoba sisho ukuthi every time ma efika lo president Ukraine soka le 1 billion inisebenzi zika so bonke kona kana isizathu yena so kumele sikhangele ukuthi yonke into yathi phaswe ngama democrat chances hayi ukuthi
ngizayo ibandla le Republican Party selithethe iSenate mhlawumbe lingathatha iHouse of Representatives singabona kusenzakalani lapha nxa sebe lamandla wonke
bicameral system isebenza ngokuthi ukhangela ukuthi omunye ahlole ukuthi omunye uyenzani so kuba ukuhle nxa kuyukuthi ama-democrats lawo acontrola ilo house ukuthi ama-republicans ebacontrole i-upper house kodwa xa konke ama-republicans engathatha konke ngokubili ama-check and balance lawana asesiba mayato wathi ama-republicans ngenxa yokuthi kusela check and balance esiyikhangele ebhalansa i-administration ngokubuswa kwelizwe kodwa besikhangele ukuthi ilo house ingaproposa something i-upper house izame ukuthi icubungule ngokugcweleyo i-andu abethatha imithetho kodwa bathine sinqabe ngakuthatha zonke lezo mpisho ezonzile so kuzize ukuthi kubisotofu esingathi ama-unilateral decisions ukuthi bona bazebebhasisa kuphela at the same time bezame ukuthi bafise izinto ezabezibhaswe ngama-democrat ngaphambilini bekade sibuyesa futhi ezinye zakhona nokuthi u-Trump uyabe se-overprotected ukuthi bonke abantu labana baye belafana ama-republicans yabe kungabantu bakhe njalo abaningi bakhona baye belajela whatefa akukhulumayo so sesaku-amerika lesiba lekusitishi kwe-by i-democrat kanesiyaziyo esayibhalansile kwesinye isikhathi singaba wike ngenxa yokuthi izalulwaza ikhonokana ukuthi izinhlombe ngabe zibhedelela ukuthi iba nelo ukuhlolisiswa kwemithetho kuyana ukukhipha ngolo abasenzakala sokungaba nganeno kumbe izikala khoneshi khonokana kuyabulala esingathi khona khona idemokrasi lokupaswa kwemithetho ingakacutsungulwa kuthi.